Lokulabantu abaningi emkhosini okugcotshwa kukaChiwenga lomhali ogoqela umongameli Emmerson Mnangagwa abakumthethwandaba izihlobo zabo njalo leziphathamandla kanye lezisebenzi zikahulumende. Unkosikazi Audrey Muhadi Chikoto ngomunye wezihlobo zikamnumzana Kembo Muhadi ezibukele egcotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli.
Ngizwa ngithabe kakhulu namhlanje and I'm very proud of ubaba. And yeah, ngimfisela inhlanhla emsebenzini wakhe omutsha.
Umnumzana Kembo Muhadi Junior, indodana kaMuhadi, laye ubekhona emkhosini lo lapho atshengise khona ukujabula okumangalisayo ngokugcotshwa kukayise okhangelelwe ukuthi uzasebenza kahle lo Mnangagwa.
Lokho okuyenzakale namhlanje ngithabe kakhulu, thabele ubaba the appointment, le appointment le nde sithabe kakhulu. Ngathi besikulindile, sazi kwenzekayile kuphela kodwa kuright.
Unkosikazi Lisa Nsingo, udadewabo kaMuhadi, uthe ukukhethwa kukamne wabo ukuthi abe ngumsekeli kaMnangagwa sekuphakamise isigaba sakibo seByBridge esabelweni seMathebeleland South lapho kuhlala khona abantu bohlobo lwesiVenda.
Ngizizwa ngithabile kakhulu ngoba lathi abantu besiVendeni siphakanyisiwe sibili. Namhla sizizwa silokuthokoza ukuthi iZimbabwe singabantu aba-recognizewayo. So ngiyabonga kakhulu upresident wethu u-Emmerson Mnangagwa othe wasibonela ukuthi isihlobo sethu laso siyasebenza kakhulu wabe sesinika indawo esifaneleyo. Ngiyabonga kakhulu.
Uthi abantu akumelanga bamangaliswe ukukhethwa kwesihlobo sakhe ukuthi sibe ngumsekeli kamongameli. Uthi kunengi abakhangelele ukuthi kuza kwenziwa nguMuhadi.
Bese kukhangelele ngoba isihlobo sethu ngumuntu o-principled and uyasebenza ezimisele ukusebenza. So silethemba lokuthi angeke asilahlisa, uzasebenza ngendlela abantu abakhangelele ngayo.
UChiwenga lomhadi bakhethwa nguMnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe kubandla elibusayo eleZANU-PF ngeviki ephelileyo. Basebekhethwa okusemthethweni ukuthi bamsekele kuhulumende njengalokho kumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Ngaphandle kwabantu abathe gwaqa e-State House bekule qembu labaculi beZimbabwe Republic Police Band elithokozise abantu njengenhlala yenza. Imele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.